sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Tisagaza, Mr. Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela. Besenzela ukusola eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeleBrithani owe Commonwealth. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya kungasaphumelelanga kangako kobulawayo ngakuvela bonke abalutshana embuthanweni wabo wesibhedlela sempilo namhlanje ekuseni. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphephele emhlabeni jikelele le-World Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela besenzela ukusola eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeleBrithani owe Commonwealth wele Rwanda. Lokhu kutsho namhlanje emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Sydney Bebe emathuneni awe National Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma embuthanweni womngcwabo kaBebe namhlanje, uMongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe akasoze agoqe izandla abukele nje abantu bezenzela santando bephehla udlakela. Ethi uzulu weZimbabwe kumele engavumi ukusetshenziswa ukwenza udlakela lokuzondaniswa ngabamamandla aphikisayo.
And property of every Zimbabwean is critically important.
Indlela amabandla aphikisayo abaqamba ngayo amanga bejothozela abasekeli babo ukuba bebe lenzondo lokuxabana labantu asikhuthazi, iyasikhathaza. IZimbabwe lilizwe lokuthula njalo umthetho uzabopha abenza lokhu, kutsho uMnangagwa. UMongameli usole abamabandla aphikisayo ngodlakela olwenzakala esitungwiza lapho kwabulawa khona uNkosazana Mobhlisin Ali owebandla le-CCC. Ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba alondoloze umthetho esithi kumele abantu beqaphele imisebenzi yezitha zeZimbabwe. Usole kakhulu amazwe abalisa iBrithani leMelika ukuba yiwo asebenza lamabandla aphikisayo esithi uhulumende wakhe ngasoze akuvume lokhu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mava uthi iZANU-PF yiyo ebangela udlakela.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi iZANU-PF yabulala uMobhlisin Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso, ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa iboyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi iboyfriend yakhe njalo amapholisa senqaba ukuthi ivele kazi somuntu wezani? Bahamba ni kwe-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezani.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyati uthi amapholisa akhathazekile kakhulu ngezehlakalo zodlakela elizweni esithi baza kwenza konke okusemandleni abo ukulwisana nalolu hlupho.
Ukuthi nxa bekhuluma akumelanga benze lokwane esithi thina uku-insite i-violence. Njalo banceda amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations phakathi kuma-journalist lamapholisa.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Peter Siduli uthi uhulumende akutshoyo kakumelanga kuphelele emlonyeni yena engathathi amanyathelo akhanyayo ukunqabela lolu dlakela.
Into esingasayaziyo ukuthi uhulumende na uthini ngakho khona lokho. Abantu abanjengalaba ababulala abanye mele bejeziswe kabuhlungu or nxa kusiyenza kumbe indaba leyana ye-death sentence ibe khona njalo iqhubekele phambili. Ukuthi umuntu nxa ebanjiwe kungenye obuleleyo la etholakele etholakale edluliswa kulomhlaba ngoba wonke umuntu lemvumo njalo akalelwa ukuthi asupport ibandla alifunayo politically.
Umuyi uBhebhe ubhubhe ngomvulo ngeviki edluleyo seleminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 wazalelwa wakhulela emberengwa wasesiya empini phansi kweviyo leZipra ngomnyaka 1977. Ekutholeni kweZimbabwe inkululeko embusweni wabahuquluzi benotho ngo-1980 wangena kubutho lomanyano wagcina esesikhundleni sokuba ngu-Major General ku-ZNA. Usebenze iminyaka yonke le waze waya ekuphumuleni ngomnyaka odluleyo. Uthiye umkakhe unkosikazi Sarah Bhebhe labantwana abathathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umahluli uMnumzana Gibson Mandaza lamhla uthe uzanquma ngolwesithathu ukuthi iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezivalisa uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole zingakhululwa na ngemali yesibambiso eyebheyo. Ababili laba ababonakale bebotshiwe enyaweni ngamaketani lezankosi ezandleni betheswa icala lokubangela udlakela enyasime esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla le-CCC lawezanu PF. Ibandla leli lethesa elezanu PF umlando ngokubhubha kukankosazana Ali, kodwa lelo bandla liyakulandula lokhu. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya kungasaphumelelanga kangako koBulawayo ngoba kube labongi abalutshwana embuthanweni wabo wesibhedlela sempilo namhlanje ekuseni. Lanxa kukhanya kube lalesi simo koBulawayo, akubanga njalo kwamanye amadolobho ngoba eChinoyi laseHarare abongi benelisile ukuqhubeka ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Laloba koBulawayo, abongi begcine bebanjwa ngamandla ukuthi bagcine besebenza kwamanye amadolobho anjengeHarare leChinoyi, abongi baphumelele ekukhalaleni umsebenzi ngobuningi. Umabhalani weZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo, uMnumzana Eventhoo Siziba, uthi abongi abaningi bagcwele ukwesaba njalo abanye sebetshiya umsebenzi.
Iminyaka le emibili kumbe nemithathu edlulileyo, abantu baphuma phandle betshengisela ukuthi khona uhulumende kumbeni abantu odumele basikholise abasikholisi ngendlela e-right, basibambelela imali zethu, basinika imali engasebenzisiyo. Babe besikhiphela uswazi, basitshaya ngoswazi lwakhona olokuthi lakathisa abanye loke benwaya angingaxutshi umsebenzi. Abanye labo vele abasatholanga intuthu wadumele beyithole emsebenzini siyithole. Namuhla kube yisimanga sibili. Abantu bathi bona vele bafisa ukuthi ngabe kuthiwa siyahle siphume phandle, sihle vele sinjani, sihle sibatshele laba abasikholisayo ukuthi lakathesi abakalungisa into zethu and lakathesi loke befake izigulane engozini ngoba bayenza ukuthi abantu bephuze emsebenzini bedinga i-transport echiphileyo, bayenza ukuthi abantu behlale begula, behlale belama-stress. Siyabonga.
USiziba wengeze ethi abatshelwanga lutho ngokuthi izikhalazo zabo zilungiswa nini encwadini ebhaliweyo.
Vele bakuthole bathi bona kusho ukuthi i-government kumbeni uhulumende kumbeni lowo muntu ophambi kwethu osimeleleyo kaqakathekisa impilo yabantu abagulayo ngoba abaye besuke ekhatshana sibili besithi khonakhona sesifike esibhedlela ezikhulu kumbeni semvike esibhedlela semvike ekliniki sokumele nginjani, sokumele ngiphumule lami kuloku engikuzwayo. But sebethole ukuthi vele abantu abaye besebenza khonapho ngabantu vele wokuthi khona izikhalazo zabo zebesebenze kuhle akula muntu ozinakekelayo. Bekhangele futhi ukuthi khona lezinye izinto eziyabe zifunakala ukuthi abantu besebenze kuhle. Le mithi enye iqakathekileyo vumele kube le mithi enje so ayitholakali futhi. So bakuthole bona laba abantu. Then khonoko ukuthi vele ithande ukulungisa indaba zakhona ngokuthula nje kuphela ngoku-ignore abantu. Khonoko vele kuthi le kwabatshengisela ukuthi akula ngenye indlela into le izakhulunywa.
UNkosikazi Sandile Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo obeze kwelatshwa, uthi uhulumende kumele athathe amanyathela okulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe.
Asifuni njalo asifisi ukuthi abongi bakhalele umsebenzi njengalokhu esake sakubona kuminyaka edluleyo. Khathesi ngokukhangela kwami ngibona uhulumende esekwazi ukuthi kuyini abakufunayo, ngoba kungekelwa kulungisiswa impilo zabantu ziba sengozini enkulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni, umongi esibhedlela sempilo, uthi iholo eliphansi abalitholayo yilo elenza baze bakhalele umsebenzi.
Kunzima, iningi lethu liyesaba ukuthi libuye libonakale ukuthi liyabe likhona emkhankasweni yokukhalala umsebenzi ngezizathu zokuba kuproposition, kodwa okukhona yikuthi sifuna imali leyi esiyitholayo kufana lokuthi siyadlala ngoba ayisakwani lutho.
Ngesikhathi esifanayo ababalisi labo lokhu bekhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu, alisenelisi ukuthi babhadale indleko zabo zansuku zonke, liphelela ekugadeni imijova namabhasi ukuya emsebenzini. Bona vele bafuna iholo labo libuyiselwe kusilinganiso salelo ababelithola ngedola leMelika angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$540, kungakabuyiselwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho ngokugugudeka kwesisindo salo ngesiqubu esesabekayo. Imele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank lithi selivumelane lenhlanganiso ebona ngokupheka kwesinkwa iNational Bakers Association of Zimbabwe ukuthi yehlise intengo yesinkwa. Usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutya embikweni awethule namhla uthi inhlanganiso le izathola imali yakwamanye amazwe ngokuphatheka emkambo wayo we-auction oqhutshwa maviki wonke. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla yezitolo, njalo iningi lisithi alisenelisi ukuzithenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association.
Siyawubona njalo siyawuza umbiko we-RBZ besitsho ukuthi babele ngxoxo labe-National Bakers Association abayibo ababhaka izinkwa lamabhanzi lokunye nje. Kodwa nxa sithi siyawuhlaziya lumbiko, sibone ngazani akulanto entsha ezavela, kumbe singathi bakhulumile kodwa ekukhulumeni kwabo bazithulele RBZ. Ngoba kabachonga ukuthi isinkwa lesi siza kwehla sisiya kumalini ngemali yamadola e-America, njalo sizaba imalini ngemali yamadola eZimbabwe. So umbiko njalo siwubiza ngokuthi ngumbiko ozithuleleyo, umbiko oqandayo, umbiko ongelambiko phakathi kwawo. Ngoba esithi siyakunanzelela ukuthi besivele isinkwa siphegwe ngama-US dollars, besiqansa ngenxa yokuthi every week i-exchange rate yelizwe, i-exchange rate yemali yelizwe leZimbabwe nxa siyiqathanisa le mali yeMelika iyaqansa ngolwesibili ngolwesibili. So ngamafitshane okukhulunywe yi-RBZ kabakhulumanga lutho, ngoba kabavezanga ukuthi bavumelane ukuthi isinkwa siyakwehla ngemalini siya kumalini, njalo sizabe siqansa ngemalini ngeviki ngeviki, ngoba kuzakwenzakala ukuthi vele isinkwa kade esingasisikhangela sikudola. So nxa idola kuyukuthi next week ngomkambo omnyama iyabe isiku 700, kusho ukuthi isinkwa sizaqhubeka lokhu siya ku 700, kumbe nxa besehlise nxa behlisa nge 5 cents kumbe nge 2 cents kasikwazi ukuthi bazakwehlisa ngemalini. So umbiko nje ke thina siwukhangela njengokuthi awusiphathisi njengezakhamizi, awusiphathisi njengabahlali beZimbabwe, ngoba kasikwazi ukuthi kuzehla kusiya kumalini ngamadola. Njalo i-exchange rate yabo abazayisebenzisa yile yomkambo omnyama kumbe yile kahulumende. Ngoba nxa kuyukuthi bebevele besebenze kahulumende, ngabe isinkwa sisikhangele ukuthi sikuma 300 and something, ngoba kathe singikhuluma nje i-$1 i-338 zimdollars. So besikhangele ukuthi nxa besebenzisa umkambo lo esingathi ngosegcekeni okahulumende, isinkwa kumele sibe ku-300 and something, but kathe isinkwa siku-600 and 50 something. So kulingana kuveza ukuthi ama-Bakers Associations la umbipekers association yama members angkona asebenzisa umkambo mnyama. So lesinga waziwe kutiba vumelani kutiba sebenzisa umkambo mnyama umbibaza sebenzisa umkambo we RPZ njalo ba na matele kona hapo ba ngakatebu mba nga kusicho konoko kuchukuta haiku nga ba nga neno kekuza kamizi kutuwa nga kuti baza kubela loko besebenza lega tibesebenza nga ayo haiku za kubela kuilufe iyeze li mnyame bandwini. So sicela ukuthi umbiko lo ngabe uchasiswe kuhle waveza sobala ukuthi singwa ngama US dollars esi how many cents sizasebenzisa i RPZ exchange rate okungaba ukuthi kusasa singwa siyavuka mhlawumbe si 300 and something kodwa nqale wakuvezanga khonoko hayi yikho sithi umbiko lo uzithulele umbiko lo uyaqanda umbiko lo kawusincedisa iluto thina njenge zakhamiza kobulawayo ngoba isinkwa sizaqhubela lokhu sisithenga ngentengo ekhwela nsuku zonke
lo umnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelaye ekhona le koBulawayo. Ulike talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lesiphephelo emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngumfana omncane obulewe kwalinyazwa abelisebenzisa abathathu abaguqela umpolisa kusehlakalo sokudutshelwa emkhosini womculo owenzelwe esikolweni seMelika iWashington DC izolo ntambama. Kubika amapolisa leli dolobho. Umpolisa labesilisa abalimeleyo babikwa besesibhedlela sikhuluma kanje. Imikhosi yosuku lokukhumbula ukukhululwa kwabensundu ebugqilini kweleMelika ele Juneteenth iqalise ngomgqibelo edolobheni ele Gladstone esigabeni eseTexas lapho leli langa laqala ukukhunjulwa khona lingakabekwa ukuba likhefu nguhulumende. Nyakenye umongameli Biden kulapho ethule umthetho wokubeka usuku lukamhla ka 19 Nhlangula njengekhefu elinanzwa nguhulumende minyaka yonke. Umhlangano omkhulu wabesifazane bamazwe okwenhlanganiso yamazwe ake abuswa neleBrithani eye-Commonwealth Women's Forum owenziwa kanye-kanye lowenkokheli zalawo mazwe uqale edolobheni leKigali kweleRwanda namhlanje. Yibhizimusi kaVasco Hamisi isiphepheni esidabuka kwele Democratic Republic of Congo esesihlala kwele Kenya emsebenzini wokutholisa amandla kagetsi avela elangeni enkambini yesiphepheli eyekakhuma. Libikwa liphumelela okwamagama. UHamisi wafika eKakhuma eminyakeni elishumi lambili edluleyo ebalekela umumo elizweni lakhe lomdabu le-DRC.
Njalo nje abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lweziphepheli ole-World Refugee Day ngoba kuningi ababhekane lakho emazweni athiyeneyo lapho ababalekela khona. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe unanganela ukuba kulezi zalwane zelizwe leli ezingedlula izigidi ezine 4 million ezihlala kwamanye amazwe. Abanye basuswa kweleZimbabwe yindlala, ikuselakala kwemisebenzi ezombusazwe lokunye. Unkosazana Kate Webhebhe olesicoco sokwemba amatshe aligugu ohlala kweleBotswana uthi
leli langa liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi iziphepheli ngabantu abokuthi kunengi abahlangana lakho kodwa kabe kumele kube ngabantu labana bokuthi baba lezindi bebe lamandla bebe lokubekezela. Kunengi abahlangana lakho emazweni abo, izimpi, ukuhlukunyezwa, ukulamba, ini ini. So kuqakathekile kakhulu ukuthi linazwe leli langa likukhunjulwa izinto abacina behlangane lazo bona ama-refugees iziphepheli.
UMabhebhe uphinde wathi
emhlabeni jikelele siyabona ukuthi kunengi okulokhu kusenzakala okulokhu kufuqa ukuthi kugcine kuqhubeka kusiba leziphepheli. So ngokunjalo nje kuqakathekile ukuthi leli langa linanzwe lithakazelelwe ngumhlaba.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngqawuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
IZimbabwe ngelinye ilizwe elileziphepheli eziningi esemazweni umhlaba wonke. Ezinye iziphepheli esingathi ngolwasemzi ngama-political victims, kube sokusiba leziphepheli ezomnotho. Yikho ke lolu sungu lusuku oluqakathekileyo ekufundiseni amalungelo eziphepheli lapho abakhona. Abanye kabakwazi ukuthi nxa sebephiwe incwadi zokuba iziphepheli balelungelo lokuthi babe lama-passport azobahambisa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi impilo iqhubeke bengahlali bevalelwe. Yikho ke siyaluqakathekisa ke thina lolu usuku lweziphepheli.
Umfundisi uSenisibanda, umkhondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele iziphepheli zihlonitshwe.
Ilanga lalabo abadinga ukuphephela bebalekela kumbe ungabe kuyimpi kumbe bebalekela ukuthi bangabulawa lapha bakhona ngenxa yezinto ezimelana lamalungelo oluntu. Mbona into eqakathekileyo ukuthi okokuqala, nxa umuntu ezodinga ubuphepheli elizweni kumele ukuthi abanjwe ngendlela emthiya elokhu elesithunzi. Njalo siyakwazi ukuthi ukudinga ukuvikela lokuphila kulilungelo loluntu endaweni zonke. Ngiyakholwa iBhayibheli liyasifundisa kuLuke chapter 10 laphana uJesu azakhulume ngomSamaria olungileyo ukuthi kambe umakhelwane wakho ngubani. Umakhelwane wakho ngumuntu oyabe edinga ukuncedwa ngaleso sikhathi. iBhayibheli njalo liyasikhuthaza uNkulunkulu Elaya abe-Israyeli bephuma eGibhithe ngoMose ukuthi nxa umuntu edinga ukuphephela kumele agcinwe kakuhle njengoba lathi singazigcinwa.
USibanda uthi kuningi okukhona okuvikela iziphepheli.
Umhlaba wonke jikelele kuyafakwa imithetho e-United Nations, imithetho lapha e-Afrika yonke ukuthi nxa umuntu edinga ukuphephela kumbe edinga ukubalekela ukuhlukuluzwa ukuthi kumele agcinwe ngamazwe lapho ayabe efikele khona. Ngakho akudingakali ukuthi umuntu aze axotshwe kumbe aphathwe ngendlela ezamhlukuluza yilabo bantu ababe emgcinile. Nalawo lalawo amazwe lapho abantu ababekiwo kuyadingakala ukuthi abantu baphathwe ngendlela enhle. Sinanzelele njalo sabona ukuthi i-Ukraine, kule mpe Ukraine, e-Europe ngale bayemukele njani abantu abavele e-Ukraine, bayemukele ngendlela enhle. Kodwa siyananzelela ukuthi nxa sokusuka iziphepheli zivele e-Afrika abasazamukeli ngendlela enhle. Ngakho lokhu kumele kutshintshe ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ukuhlonitshwa njalo abe lelungelo lokuba abe ndaweni avikeleka kiyo nxa ezibona ngani usengozini lapho akhona.
Usuku lwanamhla olwe World Refugee Day lunazo phansi kwesihloko esithi whoever, wherever and whenever, everyone has the right to seek safety. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ezinye izakhamizi zesiqintini sesizinda ezincelelane nedolobho leVictoria Falls esigabeni seMathebeleland North zithi ibandla elibusayo leZANU-PF kalisoze liphume embusweni ngomnyaka ozayo ka-2023 ngoba liyabanakekela ngokubapha abantu inhlanyelo yokulima lokudla ngesikhathi sendlala. Kukanti abebandla eliphikisayo baya kulandula lokho. Kuvika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasand.
Iningi labahlali besizinda lithi ZANU-PF banika umhlaba wokulima njalo liyabanakekela ngendlela eziningi. Unkosazana Violet Sibanda ngumfelokazi ohlala kulumango. Yena ke uthi kungase uhulumende omncedisayo kakwazi ukuthi ngabe uyini.
Ayincedisa ihulumende kuwo konke nje. Naye batsho bethu sibambene ngayizane nale. Hayi siyibiye.
Siyathanda.
Siyathanda kakhulu. Anti libanje libusayo. Yebasi nika ukudla sibili, basi busisa. Abantwana bafunda ezikolweni. Abanye babhadalelwa ihulumende, abanye amadola nalaba khona.
Wamadona besho ngikhulumende.
Yes. Yonke indawo yezana kuphela. Hawu, ngiyakuzwa ukuthi kusisa. Ngibanje libusayo. Yashaje busi ibandla lethu.
Aliphumi.
Hayi, soze liphume. Yikho sisithi hayi siphambili ebandleni busayo.
Amazi kamasipanda kuzilwa ngumnumzana Mathebula Gwizi umsekelo waleli bandla.
Bandla elibusayo, ibandla elilomkhususu omkhulu. Ngithi lisinikeza ke ama inputs, siyathola ukudla, sithole ama grants izimali. Hayi, lapho ke ngithokoza omuhle. Ngiyalinxusa ke ngithi asizeni ke sonke sisekele ibandla elihamba phambili.
Umnumzana Jabulani Ncube uthi ekugqinquleni kombuso kwayengumongameli uRobert Mugabe babelethemba ukuthi izinto ziyoguquka kodwa udubo luyaphambili.
Thina eZimbabwe sasithembile ukuthi njengoba kuphuma uMugabe sisiza thola lathi ukuthi siphile kodwa ibandla eliphikisayo sasithembile ukuthi lizathola ukuncediswa. Kodwa kulani nje sitholayo laphana. So thina umphakathi hayi sibona ukuthi kumbe ozomba ngazo zinceda ngani.
Ezinye izakhamizi zithi amabandla amakhulu azombusazwe akhona manje akancedi lutho, kumele kube lelinye ibandla elizakhangela indubeko zabantu. Unkosazana Miriam Dube ngomunye walombono lowo.
Thina lapha sesithwele nzima, izinto sezinzima, sesicela ukuthi ngabe kulelinye ibandla eliba khona sibile lisiphathisayo ngoba hheyi sesithwele nzima, sizinto ziyadula emashopu azithingeki, asisakwanisi le misebenzi asiyitholi vele, hayi kunzima kakhulu.
Amabandla lawa amabili amakhulu la eliphikisana libusa sehlulekileni.
Hayi hayi, wona sehlulekile sibili, hayi sesizamile la azama sibili kodwa hayi sibone ukuthi asincedisa ngani ngoba sithwele nzima, sithole lutho kiwo lalawo mabandla akhona.
Umgcinitshalo weZANU PF esabalenisa emathelen North njalo ngumphani ntambo walesigaba umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe alihlalanga phansi selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengemat North Province mele iZANU PF lo nyaka ngumnyaka wokumobilize, silungiselela ama-structures ethu, ama-sale, ama-branches, ama-district, silungiselela ama-election aza kuba khona next year. Sidinga inamba kamongameli 5 million votes and njenge-province yethu kulokuthula, asilabudlwa ngudlwa nge-province yethu, lokhu into zokulwa sikubonela kwamanye ama-province. Thina emat North kubanjenwe njalo sisebenza siyi-unity, sisebenzela ukuthi ibandla lethu leZANU PF liwina ama-elections.
Kodwa umhlubulo welizwe akukabi lodlakela lokudlephana kwabasekeli bamabandla ezombusazwe, njalo abantu balesigaba bathi abafuni ukuhlukuluzana nxa sokukhankaselwa ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela, esenzela ukusolisa eleZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeleBhilithani oweCommonwealth. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya ungasaphumelelanga kangako koBulawayo ngoba kube labongi abalutshwana embuthanini wabesibhedlela sempilo namhla ekuseni. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelelele World Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubeka liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngosithandekile Mhlanga, sithi yasidibaneni njalo ngo-half past.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.